Abantu abagada izimota lezi ezaziwa ngokuthi imshikashika bahlawuliswa inkulungwane ezimbili zamadola eZimbabwe, i-$2,000. Ukumiswa kwamakhombi angekho ngaphansi kwekhampani yeZUCO sekuthiye abantu abaningi bengela msebenzi, okubangela ukuthi basebenze okungekho emthethweni. Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi ebulawa yeProgressive Residents Association, uthi umthetho lo ofakiweyo unzima kakhulu ebantwini.
Well, umthetho lo okuthi kubotshwe abantu abagada imota lezi zingasoza kwezupho kubuhlungu kakhulu, ngoba abantu babe sebegada lezo mota ngenxa yokuthi uzupho udonsa inyawo kenelisa ubanathi abaningi ngesikhathi. And sinanzele bana kule curfew futhi, I think ama-legislators lama-authorities abaye bakucabangise kuhle, ngoba sibona ngathi lapha sokuyohlukumeza abantu.
Lokhu kusekelwa ngomnumzana Gift Sibanda, omunye wabatshayela amakhombi angekho phansi kwekampani yeZupco.
Yinto le yokubophana vele kungacabangelani. Yabona khathi esinqakunje kufanele ukuthi ngabe wonke umuntu omnyama lethiko kuthiwa Zimbabwe open. Manje ngingasekuthiwa Zimbabwe open for business kuZupco kuphela.
Umnumzana Melusi Mpofu, omunye wabatshayeli bemshikashika, uthi amapholisa yiwo abaqedela imali, ngoba lapha abahlangana labo khona bayayifuna.
Akuyasiyo abantu abathwele ibhuri laba, akuyasiyo. Kuthi bethi sidle ngapha sikwazi. Roadblock after roadblock, less than 100 meters roadblock. Nxa ufika uroadblock kumele ukhiphe imali. Imoto imaphepha akwanile, ilayisensi ikhona. Abantu bale social distance bahleli nga-3-3 emasithini, bagqokile amamaski, nxa bengena siyabasanitize. Kodwa basithwalela ubhulo uzukwe nalo abayawu social distance.
Esinye isakhamuzi sakubulawayo, umnumzana Thembelani Dube, uthi inkampani kaZupco ayila mabhasi ayeneleyo angathwala abantu bonke.
UZupco yikhampani engela mabhasi aqondanelayo amanengi. Ukuthi abantu bazabotshwa nxa bethe bagade ezinye izimota ezingekho ngaphansi kophahla lukaZupco kayisiyonto eqondileyo, njalo isiyonto ezasiza ngenxa yokuthi abantu baningi kakhulu okwedlula amabhasi akhona. Izikolo zivulwa nje, abantwana bazagcwala ezindaweni ezitshiyeneyo, njalo uZupco kangeni kwamanye amalokitshi nxa esuka kwamanye amalokitshi, uqonde edolobheni kuphela. Ngokunjalo ke kubangela ukuthi kube lokusilela kwe-transport.
Umnumzana Future Maphosa, omunye njalo wabatshayeli, uthi lokhu bethwala abantu loba bethwaliswa nzima nguhulumende.
Kodwa ukuchova kasimanga, lokho esichova abanye abagadayo abayesabayo abayekele.
Abantu abaningi sebehamba umango omude besuka ezindlini zabo besiya emsebenzini ngenxa yokusilela kwamabhasi eZupco. Uhulumende uthi usethenga amanye amabhasi ukwenzela ukulungisa uhlupho lokuthwala uZulu. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.